Uma moya virus hayi kanye nombolo sezingane ziyehla sibili ukhanya zingane ziyehla la nxa kulokho kusasele silokho sikhangele mamadlodlongwane kodwa kusobala ukuthi hayi nombolo ziyehla ngoba mhlawumbe yikho phela khonokho kuhlatshwa amajekiseni kwabantu mhlawumbe yikho sokuletha ithemba kodwa kusobala ukuthi hayi sokukhanya sokulokuqonda sokulokuqondisa endleleni eqondileyo ukuthi njengokutsho kwezingcitshi ukuthi hayi ezinyangeni ezingafika eziyisikhombisa kusiyafika okwezithoba mnambili singabe sesibona impumela yalokhu kwenza kodwa-ke kusasemasinyana ukuthi sibona ukuthi kuyazala nkomona.
Sebehlabile yini abaningi khona ngapho ijekiseni le yecoronavirus?
Abaningi hhayi kabakahlabi kodwa kukhanya sokuhlabe laba abadala abafika iminyaka engaba ngama-65 kumbe 60 kusiya phezulu lalabo abale kuthiwa ngabalama-underlining mhlawumbe abalama ezifo kodwa hhayi iningi kalikahlabi sibili kodwa hhayi siyabonga ukuthi kodwa umsebenzi uyahamba but hhayi angikhole ukuthi sokuhlatshwe okumangalisayo njengamanye ama-states.